thina njengosomabhizinisi sikubona kuyinto enzima ukuthi amafutha akhwele maviki wonke, ngoba amafutha anakho ukuthi izinto ezithengiswayo kumbe izinto ezenziwayo zincediswa ukuthi kube khona kwamafutha, ikakhulu amafutha anjene dizili. Kubangela ke ukuthi izinto zonke ke zicine sezikhwela ngezilinganiso ezifanana lalezo okuyabe kukhwele ngazo amafutha. Amafutha ke enza okuningi, hayi kuphela ukukhwezwa kwentengo, aphinde enze ukukhwezwa kwembadalo abantu nxa bekhwela imota kumbe ngithi amabhasi besiza emsebenzini. Ufica ukuthi ke besokusenza ukuthi izisebenzi besezi-citizens asezifuna ukuthi kube nokukhangelisiswa kweholo lazo, kukhangeleleke imali abagada ngazo besiza emsebenzini. Ngibonani ukukhwela ke kwamafutha amaviki wonke kuyaphambanisa inhlelo zokusebenza kahle elizweni.
Siyabona ukuthi kwamanye amadolobha njengabo Victoria Falls, eBeitbridge, koBulawayo, ePlumtree, eWange kuqonge kakhulu.
Ukukhwela kwamafutha kubangela ukuthi ke izinto ezithwalwayo zonke zigcine ziqonga ikuthwala kwazo. Ukukhwela kwamafutha kwenza ukuthi ke ekuhambeni kube nzima. Wona amafutha angikhona nxa ebuya eZimbabwe abuya ngepipeline esuka eMozambique, abesefika afikele eHarare. Nxa esesuka ke eHarare esiye ezindaweni ezithiyeneyo, athwalwa izimota ezinkulu ezithwala amafutha. Zona ziyana izimota ezinkulu ezithwala amafutha lazo zibe ndleko zazo ezokuthi zithwale lawo mafutha ke ziwasa ezindaweni ezithiyeneyo. So esingathi ngesilungu i-transportation. So nxa kutransportwa khonaphana, utransporta kumbe ngithi umnikazi wemota eyabithwele uyabe ufuna laye ingxenye yakhe ukuthi uthwale amafutha esuka eHalale ewabuya lawo ke koBulawayo kumbe seVictoria Falls. So yikho okubangela ukuthi ufice ukuthi intengo yamafutha kayilingani kulabo abawathenga eHarare labo abawathenga koBulawayo kumbe eVictoria Falls. Kubangelwa yikuthwalwa kwawo esesiyasiza kulezo ndawo.